abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo inzinyana abaningi abasebenzi layo intengo yezinto iphakeme kangaka abazali kuyabahlukuluza kancane yikokwenza kungathi badonsa nzima njalo le ndaba nayo ukuthi i-COVID-19 isakhona abazali labo ngathi bayahlanganiseka emakhanda ukuthi kambe kuzahamba kanjani
manje zona indleko ke ezama-school fees labanye bama-boarding bazayinelisa yini umumo unje
well ngase sikhangela indleko e-school fees eqinisweni ukuthi abazali abaningi kuzabehlula ngoba siyananzela ukuthi i-fees zikhwelele sibili ngendlela emangalisayo eziswa ubuhlungu ungananzelela abazali abanye ngibona ama-boarding schools laba bavule ama-class lawo okuthiwa ngama-examination class abavule kuliviki ephelileyo kulezinye izikolo ezigcine eziphendukisa abantwana zithe zibabuyele ngemakhaya ngenxa yokuthi abazali bengenelisanga ukuthi babhadale imali yonke yikho lapho uhulumente angenele khona sesitakula muntu okufaaisikolo kufanele sicotshe umntwana kodwa eqinisweni kuyasitshengisa ukuthi abazali i-fees abasobe bayenelisa njalo vele abanye bayakhonana ukuthi le mali abayibhadalayo ngale muva i-corona yabuye yabakhona yahlasela kwavalwa so abazibuza ukuthi imali yabo leyo yayanga kodwa eqiniseni nxa ukuthi abantu bayalamba abantu abasebenzi le lama-lockdown labekhona labona abazisebenzayo bake balesikhathi sokuthi badonise nzima bengasenelisi lokuthi bathole i-income ngokunjalo abazali bayakhala sulokuthi i-fees ngibona kuza kuba lobunzima ukuthi abazali beyenelise nxa izikolo zingasabanga lo zwelo abantwana abaningi bengaxotshwa becile bengasafundayo ngenxa yokuthi intengo ye-school fees iphakeme kangaka
lona igciwane le-coronavirus leli ubona ungane alisoze limemetheke na nxa izikolo ziyavulelwa abantwana bonke njengalokhu okwenzakala
izikolo zivulwa kule ngozi yokuthi igcikwane lele le-COVID-19 lingabuya lihlasele futhi ngoba ungananzelela besiku-lockdown leyana ebingathi iyabamba kancane abantu behamba ngezincwadi abantu bengavumi ukuhambahamba le curfew ibingathi iyafinyeza ukuhambahamba kwabantu isiyatshaywa u-8 o'clock kodwa umongameli wezimbabwe upresident uMnangagwa wayenele ukuthi avule ekwaleyo amaviki amabili ayedluleyo lamansuku ezithile kuvuliwe kuyananzelela nxa igciwane lingaqansa ngendlela kodwa liyananzelela igciwane likasi ukuqansa futhi kusitsho ukuthi abantu bangaqalisa ukuxubana lokuhambahamba banikana ngokunjalo-ke kulokwesabela sibule kuningi kakhulu ebazalini lakumphakathi nje wonke wezimbabwe ukuthi ukuvulwa kwezikolo kule ngozi ukuthi igcikwane leli selingaqalisa ukumemetheka futhi kugcine ngezo kusitsho ukuthi futhi le lockdown liyana eyedonsa abantu kakhulu ukuthi kungabi le movement iqinisa ikhona phose lezi zikolo zigcine zivalwa ngoba siyezwa futhi siyatshela ukubana sokulali i-phase 3 eyaleli gciwane ezayo esiyizwela ikakhulu ngapho kwamanye amazwe aphetsheya khonoko kuyasitshengisa ukuthi kule ngozi yokuthi igcikwane leli ngagcina limemethekile njalo okunye okuhluphayo ngegcikwane yokuthi izikolo azila imali yokubana zithenge sibi i-PP i-equipment leyane yokuvikela lama-sanitizer lama-disinfections abanayo leyo mali ngokunjalo kuzaba le ngozi yokuthi phose i-environment aba-operator kiyigcine isenzo igcikwane limemetheke abantwana sebethela ngokwezikolo lababalisi kule ngozi enjalo.